iye baba Gandhi, lokho into okuyichoyo yikuthi sokwenziwe ngendlela ebasemthethweni ukuthi kungabi lo muntu ozakwanisa ukuthi aphile kumbe sithi aziphilise kuyona le indawo eSouth Africa. Ngenye indlela kusho ukuthi angithi abantu kuthiwa kufuneka ukuthi uqashwe ube semsebenzini. So ngenxa usuzenzela futhi ke uvinjwe laphana, yikuthi into leyani kulambise uze uqinise ubone ukuthi hayi akusaphileki lapha, sekumele ukuthi ngiphindele lapho engivela khona. So yiyo into okuyitshoyo khona lokho.
Manje lona lelo inyathelo nxa kuyikuthi selithethwe ukuba ngumthetho, ukubona njani ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe eziyizo eziningi ezithengisa ezitaladeni?
Ye, into okuyitshoyo kuyinto lokho nxase kungumthetho kutho ukuthi khona izizalwane zakwelakithi eziningi kakhulu zizaphuma kulokho okuyisingathi yikuzenzela umnotho kumbe ama-livelihoods azo ayadilika. Nxa esedilikile ama-livelihoods kutho ukuthi kuzabe kungasaphileki, angeke ubhadale irenti la ohleli khona, angeke ubhadale irenti ekhaya, angeke use abantwana esikolo. So ukuba khona kwakho lapha kuzabe kungasasebenzi. Njalo futhi kutsho ukuthi i-xenophobia isi-institutionalized ngenye indlela ukuthi isisemthethweni, okuyikuthi loba usubotshwa kuyabe sekuyikuthi awuhlukunyezwa ngoba umthetho usithi usithi. Umthetho lo wenziwe singathi i-reactionary legislation, ukuthi-ke ngumthetho wokureacta, owokuthi khona lokho okukhunyeza inhlani sezinjengabodudula kube yinto-ke ebekwa ibe semthethweni. So-ke yikudilika kwempilo zabantu bakithi-ke ngamafitshane.
Bakhona yini osebezwile abathi sebefuna ukubuyela ekhaya kumbe asebebuyele ekhaya?
Yes, bakhona asebekufuna ukubuyela ekhaya. Angilayo kodwa-ke information yokuthi bangaki asebebuyele. Kodwa-ke nxa ngisizwa abantu abaningi nxa bexoxa bathi hhayi babona sokungcono ukukhumbula ekhaya. Mina-ke ngomunye wabo abantu asebekubona ukuthi nxa ngingaphila ngendlela enjengaleyi kuza ngisiza ngani. Kungangcono uyabona nxa lawe ungakini ulwela ilungelo lakho ungakini, kuyinto engcono kakhulu leyo, kuyinto elesithunzi kulokuthi nxa usemzini sebekuxotsha besithi ungadla amabhanzi akho, wena ubususalela uthi nizawadla ngenkani. Akungeke kusize lutho lokho. Into yakhona okuza kwenzakala lothi kafuni ukubuyela ekhaya uzabuyela, ngoba nxa sokuyikuthi awusakwanisi ukuthi ulala udlile, awusayibhatali irenti, awusakwazi ukuthi uthumele abantwana ekhaya, awusezihlale vele. Yes, siyabonga.